Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2017 ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Aba akathi ngifuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule risk yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo alimangali ngakho ngoba vele sijust yawazi amapolisa lapha Zimbabwe.
Abenhlanganiso yezilwela amalungelo oluntu eHarare bazondiswa ngamapolisa avimbe ukutshengisela kwabakhubazekileyo.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izane isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegambele isisekelo sombuso esavunywa ngezulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe.
Ibandla leZANU-PF lenelisa ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edale lephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso u-Amendment 1B. Kwezemidlalo silethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yesigabeni saphezulu seCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu eHarare bazonde bagane unwabu ngenxa yenyathelo elithethwe ngamapolisa lokuvimba abakhubazekileyo ukutshengisela ngokufola belubhekise edale lephalamende ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapolisa ngumnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye Growth Age Development Program, GDP.
Thina njenge-GDPs kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumente wethu ikhangele kuhlelo zokuthuthukisa abantu abagugileyo njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamentini leZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa luhlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singachiya abantu abagugileyo kumbe sikhangelele laba bantu phansi, lokho kuyinto ewisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square othi okwenziwe ngamapolisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo animangali ngakho ngoba vele sijust yawazi amapolisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe neZANU-PF bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
Umnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola obekufunwa nguye labanye bakhe ethi kuya kwethula incwadi yezikhalazo nje edale lephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelane, but sibona ngani ukuthi kule politics phakathi basenza ukuthi siyatshayelwa yini, sitshayelwane. Thina siba kupolitics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe singaphakeli ngaphansi kuphela. Sifuna i-government isimelele isiyenzele khonoko esikufunayo njengabantu, siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye uMlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo.
Ngahambe basiyalisa, siyakhalela ngaphi thina abantu abagomileyo. Lathi sifuna umsebenzi, sifuna ukuzenzela izinto zethu. Asifuni i-discrimination. Hayi, ayisikho lokho esikufunayo. Bayasibambela njengoba kuthi yibo aba-ebhobhoded yini na. Hayi, asikufuni lokho.
Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko okwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa, bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho, abanye bevelele esigabeni seMashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo, kanye lebikade igcwele amapholisa angafika phose yamashumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe-Compensation House, obekungenye yendawo lapho bekumele basekhona enye yalezincwadi zezikhalazo, bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla lezanu-PF izolo lenelise ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edalele ephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso. Ingxenye le i-Amendment Bill number 1 iza kupha amandla umongameli Robert Mugabe ukuba akhethe umkhokheli wabahluleli kunye lomsekeli wakhe. Bekufunakala amavoti afika phose amakhulu amabili 180 khona kula malunga amakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Kula malunga ebandla le-MDCT amashumi amane lanye 41 avotileyo ukuthi umthetho lo ungapasi kodwa kwehlule. Bekulokudonselana idale lapho amalunga ebandla le-MDCT ezama ukuthi lo mthetho ungapasi. Omunye umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uMnumzana Nelson Shamisa uzame ukuthi kuvotwe ensitha ngoba amanye amalunga abesesaba ukungavotelile umthetho esazakala kodwa usomlomo idale lephalamende uMnumzana Jacob Mtenda wala. UChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo othi okwenzakeleyo utshengisa sobala ukubana ibandla leZANU-PF alifuni ukulandela izifiso zikaZulu owapha impono yakhe esithi kafuni linguquko.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe, sebegandele isisekelo sombuso esavunywa nguZulu ukuthi yiso siyasebenza kuleli lizwe. Izani ithe isibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali, sebehambe bayagambela silale thina njengebandla le-MDC. Abameli besephalamende balutshwane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leya amendment.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edale lephalamende abahamba ukutenda ibidi, lithini linalo?
Asibeqinisela nxadi bekhona laba bangu-20 izane bizafidla ngoba yibo abale majority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa kade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane, kumele uZulu kandaba azi ukuthi izane ivele yena isile majority phalamende. Lesikhathi singena sinabantu bakatenda ibidi yayivele ile majority, so kakutshintshanga lokho.
Manje sekuzenziwani kathesi?
Ukukhathaza ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha, ngoba singehlile kuyenza njalo kumele sikwazi ukuthi sesiya kufa sonke sila indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lowo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca ukuthi sekele sombuso lapho ekwabhoda khona amaprovinsi wonke sikhankasa. UZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi sisekele sombuso Zimbabwe xa sesimele sigandlelwe kumele kuhanjwe kuZulu kwenziwe i-referendum. UZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbeka bafuni, kodwa izanu ayintando kayithikiswa. Bakubone kuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT lapho ke bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhokhela umkhankaso wokulondolozwa kwesisekelo sombuso owe hashtag This Constitution, Our Constitution campaign yetheswa umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora umlando wokuvumela ibandla elibusayo ukuthwala abafundi ibasa emihlanganweni yezombusazwe bechaza lesi senzo njengento elihlazo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Abazali bakhala ngokuthwalwa kwabafundi besiwa emihlanganweni yezombusazwe bethi kuchiya abantwana ikakhulu abangamantombazana bephakathi kokungena ekuhlukumezweni. Umqondisi we-hashtag This Constitution, Our Constitution wobulawayo, unkosikazi Abigail Nyambambi, uthe umphathintambo wezemfundo ngehlukane lomkhuba wokuvumela ibandla elibusayo ukubamba ngamandla abafundi ukuya emihlanganweni yezombusazwe.
Abantwana ngabantwana balamalungelo abo. Babilonga community, uminister is a custodian in terms of education. Uba ngako sithi kuminister, sicela ukuthi ahloniphe iconstitution yesizwe, ahloniphe amalungelo abantwana, ahloniphe nje ilizwe lonke jikelele.
Umongameli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthe kulinyathelo elihle okwenziwe ngabomkhankaso we-hashtag This Constitution, Our Constitution.
IZANU-PF libandla lezigangi lezikliwi abalandaba lekusasa labantwana yikuthola ukuthi bathatha abantwana ngobuningi babo bebasa kumarali zabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lomoyo ethi ibandla elibusayo lephula amalungelo abafundi kanye labazali.
Lokukhathazeka kodwa umfundisi obane etholwa ngabantwana from umgabe simzwile ekhuluma ngodlame elubhane vele izanu ifundisa abantwana ukugebenga lo dlame bazazidlalela uhlupho luzazihlupha kusasa.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Langton Mpofu uthe kuyabahlukuluza ukuthwalwa kwabantwana besiwa emihlanganweni yezombusazwe ngomumo okhona elizweni kudala amathuba okuthi abantwana abangamankazana bahlukunyezwe.
Ukuvikeleka kwabantwana yinto kakhulu emqoka ikakhulu nxa sikhangele abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana bangabanjwa bangadlengulwa kuyona leyana indawo, ngubani ozabona, ngubani ozabavikela, njalo bafundiswane abantwana bethu yikwini abaye bekubona. Abantwana bethu ngasoma politicians abakafiki esigabeni sokuba bezikhethele.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana kucacaphulu laye usolele lihlazo
into le yokuthi abantwana bagqokiswa ama-uniform bayatshona betshaya izilogani zama-political party yinto embi kakhulu ephula amalungelo abantwana. Abantwana kumele bafocus baconcentrate ekufundeni.
IZimbabwe ilungiselela ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo, njalo imihlangano yezombusazwe iyazakala ukuba izakwanda. Kodwa umongameli Robert Mugabe useqalile ukwenza imihlangano labasakhulayo, kodwa kumihlangano aseyenzile abafundi babanjwa ngamandla ukuya kiyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ningakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngoafa 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM, lawe shortwave 4930, 6065 lawe 15460 kHz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuvinjwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318, inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi singakangeni khona sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abakumsebenzi ukucitsha umlilo kwele France babikwa sebeqinisa imizamo yabo yokucitsha umlilo osuqhamuke endawana yonke emagosini alelo lizwe ngalesi sikhathi sokutshisa. Lo mlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu, abantu besala besengasela mizi isingumlotha konke le mpahla yabo, ikakhulu emhlubulweni weRiviera emagosini aphakathi kwamadolobho aweMarseille leNice. Kuthi ke amabandla aphikisa ekwele Venezuela asungule ukutshengisela kwawo ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili ngenhloso yokuvubamba ngamandla umongameli Nicolas Maduro ukuba amise ukuvotela ukudinga ukuguqula isekelo sombuso isonto. Uhlelo olukhangela impilo yabeZimbabwe yasebehlala emazweni lamhlanje sibe lethuba lokuxoxa lonkosazana Sam Tenson Sibanda, umongikazi osehlala lokusebenzela kweLebhilithane. Yena ke ulohlelo aluqhubayo lokuncedisa ukuthuthukisa isibhedlela azalelwa kiso esempilo hospital sakubulawayo. Ngalimpela viki elandelayo uMasibanda ulohlelo lohlelo alukhokhelayo olwempilo Life Project balomcimbi wokubuthanisa imali owempilo maternity fundraising gala ngomgqibelo mhla ka 29 Ntulikazi eNorthampton kweLebhilithane oqala ngo 6:30 ntambama.
Igama lami nguSamuel Sotensen, ngibuya koBulawayo, hlala e-England ngise-UK at the moment, kodwa mina ngisiswa koBulawayo nje.
Yilo hlelo olalo olukhokhelayo wena?
Yilo hlelo engilwenzayo elokunceda ekhaya, njengoba ngithile ukuthi ngisiswa koBulawayo, mina ngumntwana owazalelwa empilo, so ngenceda esibhedlela sasempilo ngeproject esithi Life Project, isithi impilo project. So sinceda empilo maternity, yikho lapho esithi Life Project sikhona.
Lenzani sibisibili empilo?
Empilo, empilo mina ngokusebenza kwami midwife, ngumongikazi njalo. So ekuhambeni lapha lokuthi umuntu nje ulokhu ufunda uziqeqesha usuya phambili, ngagcina sengingumidwife. And empilo ngihamba nje ngisiyavolontiya ama-services ami ekuncediseni omama abakhulelweyo nabantwana abavezele kuthiwe. Awupheleli lapho umsebenzi esiwenzayo, ngoba ngathi lokho yi-clinical side yezinto. Okunye esikwenzayo yikuklina isibhedlela sethu. Njengomuntu proud ngokuba ngowakoBulawayo, lokuba nje umntwana osempilo wazalelwa empilo, siyaklina isibhedlela, sikline siqede sisipende. So akade sigqalisa umsebenzi wokupenda i-maternity, yiyo kade sisayipenda ngesikhathi the 2 years lokhu sisebenze ukwenza lokhu. So isikhulu isibhedlela sami, so silokhu sesenza kancane kancane, so yikho sikwenzayo empilo.
Ukwenza lokhu usebenzisa imali evela ngayo?
Ekuqaleni komsebenzi wami lo, ngaqala ngingumuntu ofuna ukunika back to the community what I got from the community, ngoba ngizalela empilo. Into enkulu kimi ngikunika, yikho engiqakathekisileyo, yikho engakuqakathekisayo from the start. Esikhathini esiningi imali iphuma esikoleni sami, ngihambe ngithenge khonokho engikwanifuna ukuthenga ngisaqalisa, kodwa ngabona ukuthi iy'ndlela zakhona zilokhu zisiba ziningi. So ngaqalisa nje ngisenza lokhu kuthiwa ngama-cake sales, ukuthengisa amakhekhe ezibhedlela zalapha e-England zizongamaphawunda nyani okulutshwane. Sijinte sihambe ekhaya sike senze lowo msebenzi, and sisakhula sinjalo kathi sesenza amadina kule minyaka ethilethi lokhu sisenza amadina kanye ngomnyaka. Sipheke, sithenge thina ukudla wakhona, sikupheke sibize abantu babuye sidle ndawonye, sikhontributhe imali esiyikhontributhayo, sithengeke ipenda lama-gloves lakho konke okunidakala emsebenzini yethu esiwenzayo. Sambe nje siyencedisa empilo.
Selikwenze lokhu okweminyaka emingaki?
Lo ngumnyaka we-6 esiwuphetheyo. Ngiqale ngiyedwa, asikusiza ko ngihamba nje ngisambe ngikhwalifaye nami lapha e-England njengomidwife. Owesibili ngabuyela sengilabakela wababona umsebenzi engiwenzayo bawuthakazelela, bajoyina-ke. Sasesiqala nje ukuthi sithaye izimali sezithaya, sithenge thina amatikiti ethu okugadi imbiza, sihambe uBulawayo siyaba sifike khona. Uyabe siyabona la abazali, siyabona ikusobi, kodwa kuthathe nala amalanga amabili amathathu uyevakathe empilo kubona okwenzakalayo. Yikho kuvela khona iphashini yakhona ukuthi ubone ukuthi okay, usizo esingalunika lapha yikuphi, usizo olufunakalayo yiluphi. Saqala nje ukunika njalo ngale ndlela.
Lo msebenzi mkhulu, Ngizwe kuthiwa lilo mcimbicimbi wokubuthanisa imali ngalimpela sonto khona ngapho ngaseNgilandi.
Yes, this Saturday mhla ka 29 e-church lapho ngisonta khona siyenze esithi igala sokuthi abantu nje bebuyele ezigqokele kahle. Sizohlangana sonke sizame ukuthi sithama sento ukuthi nxa selo sesihamba ke next trips la imali yokuthi sitenge ipenda, sila imali yokuthi sithenge ama-gloves, sila imali umsebenzi wethu usu-attract-a abanye bangasuki eZimbabwe ngoba inkonzo esingena khona ingena abantu abatshiyeneyo into abavela kuyonke indawo ye-Africa labantu abavela khona pha emizini. So siba baningi sikhuluma ulimi olufanayo ukuthi okay sifuna ukuthi sisize siza ngalokhu, mina ngizasiza ngalokhu, kumbe mina ngizathenga ibhokisi lamagasi, kumbe mina ngizathenga ipenda, kumbe mina ngizathenga sisiya khona khona ukuthi sisiphele ndawonye.
Kungenwa ngemali yini kumbe njalo kuvulekile yini ukuthi umuntu wonke ongaso wenkonzo yangini abuye?
Sikuvulekile ukuthi wonke umuntu engafuni ukubuya abuye. Esikwenzayo ukuthi sithi abantu bathenga amatikiti, esikwenzelayo ukuthi emalini yokuthenga amatikiti lenekho lapho esiza khona imali yokuthi senikezelele emalini zokudla lokuthi sithole imali yamadrinki khona phonto abantu nxabebile phela umuntu nxa evakathele ekhaya kuyamele afikani. So siyaba silamadrinki silokudla silakho yinto okwenzakalayo silaba abantu abagidayo abatshengisa i-arti yakithi e-Africa ukuthi nje abantu bathole a-nice evening. It's a nice evening out.
Imalini ukuthenga itikiti?
Itikiti sayenza £20, itikiti eliyi-1. So amatikiti siyathengisela umuntu wonke ozabuya £20. I-£20 yana izakhava ukudla azakudla lapho ngoba siyaba sine-3-course meal like i-dessert, ne-starter, ne-main meal, ne-drink. So khona yona le $20 khonapho kuyena le $20 zangcebeni kutshwane ukuthi ihambe yenzani iyesithengela-ke amapenda le eyinye ezakhava ukudla le ndawo lapho esenzela khona nje lokuthi sibe le-good night sisonke iyabe ikhave lokho kodwa esalayo yakhona siyathenga amapenda siwahambise empilo sithenga ama-gloves kumbe sithenge okuyigqokwana kwabantwana kumbe sikhona lokho kuyakunida kufunakala ngaso leso sikhathi yikho siyakuthola.
Lo ke lapha sizeke unkosikazi Semthenisen Sibanda ekhuluma ke ngohlelo lwakhe olempilo life project lapho ke abazabuthanisa khona imali yokuthi bayincedisa kuhlelo lwakhe lona lo olempilo. Okwamanje ke yilani sike siye kuntathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo owe-Studio 7 yena ke owethekelele ekolitshini lemfundo yaphezulu ele William and Mary College esesigabeni seVirginia khonapha ngaseMelika ukuyahlangana labasakhulayo ababuye bevela eZimbabwe phansi kohlelo olweyali. Siyakwamukela emsakazweni uNtungameli.
Yebo, ngiyabonga PJ.
Ngathi kafukafu ngamafitshane ukuthi vele ngathi uhambo lwenu lolu and njalo libathole benjani abasakhulayo lapha.
Yes, sizileke lamhlanje William and Mary College lapha eVirginia. Silande abasakhulayo nje ngokutsho kwabo PJ abakuhlelo leMandela Washington Fellowship. Bagqiba ke isifundo zabo namhlanje njalo abeZimbabwe bavili kulo zikamayibere olwela amalungelo oluntu lo Godfrey Kurawone ongukansila weMashingo bonke behlangana abeMandela Washington Fellowship abasakhulayo laba abasepublishini leWilliam and Mary behlangana bonke laba vela emazweni atshiyeneyo bangamachumi amabili lanhlanu. Abalaleli bazakhumbula ukubana basuke eZimbabwe kumaviki ayisithupha ayisikhombisa edluleyo bengamachumi ayisithupha 60 abeZimbabwe behlangana bonke abasemakolishini atshiyeneyo khonapha eMelika balikhulu abayinkulungwane rather esingathi i-1000 bagqiba ke izifundo zabo lamhlanje lapha ukhulumile uzikamayibere ekhuluma phambi kombuthano ngoba kulokhu yi-function bagqiba ke izifundo kungani ngokuyi-graduation. So bekhuluma ngelakusasa leZimbabwe ukubana hayi ngokubona kwakhe abantu kumele babophe isiqine sebele ngoba kulo msebenzi ukubana ilizwe lilungiswe kakuhle. UGodfrey yena uza kwethula la yamazwi akhe kusikhathana esilandelayo, mhlawumbe kumizuzu kumbe kuhola elilodwa elilandelayo. Yena ke uzaphatha njalo udaba leZimbabwe lapho athi uzakhuluma khona ngokuphatheka kwabasakhulayo kudaba lokhetho lomnyaka ozayo.
Nxa sebegqibe izifundo zabo kanje bavame ukuhlangana lomongameli welizwe, umongameli weMelika, lo nyaka ke bayahlangana na?
Kuhlelo lwabo okuhleliweyo esingathi program schedule sabo PJ asibonanga lapho okulomongameli uTrump ukuthi uzahlangana labo. Okwamanje uTrump ngokwazi kwethu kasoze ahlangane labo ngoba kakhuko akukho kuhlelo lwabantu laba. Bafika ke khona ngapho eWashington DC, bazaqala ukufika kusasa langolwesihlanu langomgqibelo. Babe sebesiba lemihlangano ke okwamalanga amabili amathathu alandelayo khona ngapho, then bebe sebesuka ke ngolwesine sebebuyela emakhaya. Njengokutsho kwakho i-tradition ngeyokuthi bebesinxa beqeda behlangana lo Obama. Yebo, kodwa ke lo nyaka njengoba u-Obama sowasuka esikhundleni sokungu-Trump, asikwazi ukubana kuza kwenzakala yini khonoko. Kodwa kuhlelo labo njengokutsho kwami uTrump kasuzahlangane labo kakho.
Ye, hayi, mbongile kakhulu anti ungameli.
Ngiyabonga lami PJ.
Kulungile. Lapha ke kwezemidlalo, intathele izindaba yethu yezemidlalo. Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yenguqu esigabeni seCastle Laga Premier Soccer League.
Imidlalo iqale ngehola lakuqala emini lapho iqembu leChicken inelidlale khona leqembu leBantu Rovers enkundleni eluveve. Njalo umdlalo ufike komlindo uyagcina iqembu leChicken linqobe nye 1 kanya. UDaryl Nyanduru nguye ohlohlele iqembu leChicken, kodwa umqeqeshi wabo nozinti baleli qembu uJulius Ndlovu utshele intathele izindaba ukuba banqobe ma-9-9 ngoba iqembu leBantu Rovers lalo lidlale kuhle kakhulu. Umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu labo loba bedliwe, njalo basuke baphazamiswa yikungabi khona kwabadlali abambalwa abalimeliwe ababalisa imvimbi iFortune Spanda. UShadrack Nyawa kanye loDumisani Ndlovu yena ovinjwe ukudlala inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba itshengiswe ikhasi elilithanga kathathu. Emdlalweni wesibili obusenkundleni yeluveve oqale ngehola lesithathu, iqembu leHowmain libe ngutshikelobhanqa leZPC Kariba kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leWangeli Bhaxabule elitsholotshwe ngefuko kanya eleyada linqobe leHarare City nge-1 kanya, eleCapes United leleShabane Mine abe ngutshikelobhanqa 0-0 kuthi eleFC Platinum linqobe leDynamos nge-3-1. Imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leBulawayo City lizadlala khona leHighlanders enkundleni yeBarber Fields. EleBlack Rhinos lizadibana leLenkezi Platinum Stars enkundleni yeMorris Depot, kuthi eleTriangle lizemukela eleChapungu enkundleni yeKipo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2-1 ngeleBotswana, okutsho ukuba liphushe imidlalo yalo kumncintiswano weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leMauritius. Linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu njalo lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yesikhathi sethu yiso esingasavumi ukubana siqhubekele phambili. Lokhu esisonke esenza kwenza ke ukuvalelisa. Libe lelanga elihle. UFraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.